Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngesonto mhlaka-2 kuMabasa 2023 ngoGifthube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza khona inomination yokukhetha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalela iparlamenti njalo zasimela engumongameli.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selilungiselela ukukhetha abazalimela ukhetho oluzayo.
Khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka khona lokhu. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ukhetho lwebandla le-CCC lulakho ukudala ingxabano. Kwezamasiko sixoxa ngokucela umlilo. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selilungiselela ukudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila amalunga edala lepalamende kanye lolukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi ukhetho lwebandla le-CCC luzakwenziwa ngolwesithathu. Usiziba uthi uZulu ukhangelelwe ukuba uzazikhethela abantu abazalimela abazancintisa kukhetho lolu.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza khona inomination yokukhetha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalela iparlamenti njalo zasimela engumongameli. So abantu bazabe behlangana kumawadi angu 1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye kuvetting. Nxa ivetting ingaphela bese sibuyela ke esikwesikathi ke ngama-validation lapho esizabe silama-citizen caucus abantu abanominatwayo bekhankasa ke laba bantu bethu abakuma-street lama-different sectors azabe nominator. Siceda khonapho besizakhipha-ke esithi candidate list eyiyo-ke i-final list yamakhandidate azamela-ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana-ke siyabe silezinye inhlangothi ezizabe zibamba le-process esithi independent electoral panel labantu abatheneyo ingcishi ke kundaba ke zokhetho njalo ke abalasimo lesinto ebantwini ke abangekho kunhlanganisa abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kumapolitician ukubana yenzwe ngabantu abaindependent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo elibakhethe njani?
Ngabantu esibakhethile esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bayamelela ke ama-values e-democracy, bayamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lokhetho ke olusobala, ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity, ngabantu ke abangama experts uzabona ukuthi abanye ngama lawyer, abanye ke amadokotela, ke amanye ke ngaba ku civil society, ke abanye ke ngabantu abavela ku labor movement, abanye bavela ku ma communities anjengama people with disabilities, uyabona ke abanjalo ama experts ukwenzela ukuthi ke kube ngabantu abangasinceda iprocess.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababekhala besithi lapha ungazalwa kuqhutshwanga kuhle, ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababelezikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Nxa singalungisisa khonoku kuzayenza ukubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimelayo eParliament.
Nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani kulo mthetho, kumbe lapho ngokucabangela nje ukuthi likubambe njani?
Hayi, kulo mkulethi sizakhipha i-template yethu yezabilandela oyipiyo ke umthetho yola ozabulandela.
Ye, akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla, kambe usezwe khona neyini xa sebesusiwe konke nabantu.
Hayi, akula umuntu oza khona ngoba wonke umuntu ungena ku process esayinile evumile ukwana yena ke uzimisela ukulandela ukuza kuphuma ebantwini. So, wonke umuntu bound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhetho.
Singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi layo sefuna ukuthi angene ukuthi ancintise ukukhetho emele i-CCC. Yamenzana umuntu onjalo?
Hayi, umuntu onjalo ke ulebandla lakhe. Thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiswa ye-Freedom Alliance.
Ukhona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufana nakhona lokhu. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics, so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxenye abantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla ikakhulu bengabe bandla elibusayo. Ngicabanga ukuthi yikho-ke okungaba luhlupho okuyizinto okufana nakhona lokhu. Lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla, into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela.
Kungenzakala ukuthi uzokutwa omunye umuntu wezanu sehambile khona ngale wafaka ibizo lakhe, abesenqotshwa besithi hayi nqotshwa ngokuhle, sefuna ukuthi afakele ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo. Baza kubamba njani khonokho?
Ye, nge-politics yeZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje. Asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi faka nini uzibani kumbe wothanini kakufake ubani, bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo. Angeke vele indaba yakhona bayibukele behlezi belapha. So ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-CCC ama-institutionally kayikho very strong njengoba ingana structure. So nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani, ngoba sokumele bathi uZulu kalulungise. UZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho, yikho lapho kulohlupho khona kwabo.
Manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngathi kuzaba yingxabangxoza, kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangxoza, ngoba kuvele kulaba phakathi kwayi-CCC abazabe izisu zikhali gwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko, ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazazi kuyiwa amakandidate, abadliwayo bazaziwa amakandidate, abawinayo bazaziwa amakandidate. So ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonokho kwinto khona. Kungenzakala lilimale kakhulu. Uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabi inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani. Kungaba lohlupho khonapho njengoba nisithi ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu kudangala kwabantu. Uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujajulwa kusegqiwa, kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima, ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngokuciwa.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Umnumzana Ricky Dulan omunye waphume kumabonakude we-Al Jazeera esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo ekuthengisweni kwegolide ngudlu kule Dubai lamanye amazwe, uthi usebenza okusemthethweni. UDulan okhiphe ividiyo ekhuluma ngokusebenza kwakhe kwele Zimbabwe lamanye abantu, uthi kephuli imithetho ekuthengiseni kwakhe igolide. Uphume kuhlandla lesibili le-documentary ye-Al Jazeera esithi ulakho ukuxhumanisa intatheli zendaba ebezisenza engani ngosomabhizimusi lomongameli Emmerson Mnangagwa uma bengahlawula i-$200,000. Abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi kumele luhlolisiswe udaba lolu kubotshwe bonke abathengisa igolide ngodlu. Omunye uphume ekhuluma okuningi ku-documentary le ngu-Ambassador Hubert Angel omele iZimbabwe emhlabeni wonke jikelele. Ividiyo kaDulan yethulwe ngabezindaba abeNews Hawks. Siyongena kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe kwamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamajumi amabili lanye 21 ababulewe lizulu eTennessee, Arkansas, Indiana kanye ne-Illinois. Izulu leli belilomoya owesabekayo obizwa ngokuthi ngama-tornadoes. Elamelika likhangelwe ukuba ngeviki ezayo lizanika ele-Ukraine izikhali lokunye okokulwisana lele-Russia. Okubizwa okuzabiza amabhiliyoni phose amathathu amadola 2.6 United States dollars. Kusenjalo umnumzana Sergio Shoigu, umphathintambo wezokuvikela kwele-Russia uthi uzadinga izikhali zokulwisana le-Ukraine. Ubesethekelela eMoscow esuka kwele-Ukraine lapho afike duzane lendawo okulebutho lakhe elwisana khona lele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Inhlanganiso United Nations World Food Program ithi kufunakala imali eningi ukuze kuphandulwe abantu abaswelayo ukudla emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le ithi kulakho ukuba lomvukela kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kokudla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sogisi kati seza masiko.
Sengana masiko wenziwe manje baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko esintu. Xoxa ngokucela umlilo.
Konke nje kuqale ekutheni ijaha libone intombi likhombise likonywe. Mase likonywe ijaha inaye esemfundile wambona umuntu wakhe ukuthi lona nguye engifisa ukuphila la isikhathi sami sonke for impilo yami yonke. Iyacela ijaha entombini ukuthi akungikhombe ubabakazi wakho odadeni abadala esizoxoxisana labo libazi bazayo. Ma sebazene kahle yikho lapho ijaha elizakutshela ubabakazi wakho ukuthi babakazi sengifuna ukuthatha lo muntu ngimenze unkosikazi wami. Ubabakazi bevumelane ngalokhu ukuthi hayi yenzimani lapho yenzela ukuthi ma esesiyathu sethumela abakhongi bakhe ubabakazibeli yabe seke wabahlekela khona ngale umfo wabo lo mama wentombo ukuthi hayi cha kulabantu abangafika yilunge nje noma engasithinini. Uqala ngokuthumela umkhongi ngolimi lwamanzi lesithi ligomba ngithi. So ma ethumele lo mkhongi, umkhongi uyafika ngabe esiyacela isihlobo esihle esiyacela umlilo ngala manzi abadala base bekwazi ukuthi lo muntu uhamba ngayo. Bese kukhulumiswana-ke ngendlela yangikhona ukuthi hhayi amalobolo kangaziwo yabona. Ma esewukhiphile omalobolo zonke izinto sezikhithiwe abakubo kwentombi bazathumela umthimba bazamkhipha ngomthimba bebisa ngapha ngakubo kabani ngakubo kajaha ngoba sebenjani sebetholile wonke imfanelo zabo.
Ye, qhubekela phambili Jabalala siyakuzwa kakhulu baba.
Ma esefika ngale lona intombi iza lo dadewabo omncane or lo mzala wayo oyintombazana onguyena obizwa kuthiwa ngusanyongane ozohamba layo ozofika ngale befike bemphele ngenyongo mase bemabukela umakoti ithathe naleyo nyongo beyibophele esandleni sikasenyongane lo ukuthi ebonise ukuthi mase buyela kubo le ukuthi awudade wabo ufike wayamukelwa kanjani. Uyamukelwe mpela ethi seyamukele kanjalo yikho-ke lapho abakubo kantombi abasangeni indawo mase kwenzenjalo. Sebelinda yonke into ivele ngakubo kajaha ukuthi wathela ababatshela yona yikho lapho kungalungiselwa khona umtshado. Ma sekulungiselela umtshado-ke sekuyatshadwa ngoba ntu ulobolile waqeda awuceli lutho lapho ukuthi ucele umtshada umntwanabo ngoba usulobolo waqeda vele sekuleso stage sokuthi njani utshade lowo mntwana
kuba khona bo babachabalaza
amajaha manje njengoba sekulukhulu kangaka kulobola abaqedi yikho baba ngaqedi esisigaba leso kulobola yikho lapha bacela khona ukuthi hayi sicela ukuthi sichade noba sisikhiphe okungaka okungaka sesiqinisise ezomchade yikho ke lapho ongena khona ukucela kodwa ke vele kudala kwakunganjani kwakungacele kadeni wabe kuvele vele uthi usuqedile vele ukuzichaya zonke uyachadana uchada umchado wesintu yikho lapho esetshintsha khona-ke isibongo ukuba intombi sethatha isibongo sendoda ngoba sebechadile okwamanje vele sekucelwa intombi ukuthi lichade ngoba kungaqedanga malungu kodwa kudala vele kwakungacela
kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla besikhuluma ngokucela umlilo besixoxa lo mlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko
owawuseyenziwe mandlu owawuseyenziwe
okwamanje sike sizwe ezokholo lesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
balibonani bathandekayo benkosi silibuyisele uNkulunkulu onguyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula abanye sebedlule emhlabeni abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila kodwa-ke thina mina lawe sisaphilile uNkulunkulu abe lathi asibusisa siqinise ebunzimeni lobu esingabe sihlangana labo ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo lalaba abasenkingeni ezingapheliyo kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona uNkulunkulu uyabazi okuselayo ukuthi bazibike kuye bazisondeze kuye babone amandla akhe amangalisayo amandla edlula ngitsho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni ngoba wena ungusomandla wasemandleni namhlanje ngezihlobo zenkosi ezithandekileyo siyaqhubeka-ke ngendaba yethu yalana lapho esigcinane khona esilokhu esikhangela lindaba yomthandazi wenkosi iyakhumbula ukubana ngesikhathi esedlulileyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale uyi-11 sisiya ku-13 kufuneka kanje usibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi bathethelela abanecala kithi ungasingenise ulingeni kodwa usikhule kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakade amen namhlanje-ke ngithi ke sigxile ekuhlalisaneni kwethu sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla kodwa-ke kuningi esikubonayo sisonelana thina sodwa ngoba kuthiwa usithethelele amacala ethu uthi ukuthi ngamunye ngamunye wethu silamacala amanye siyawazi amanye kasiwazi ungaba ngumama hlala ngogcaleleneyo uhlukumezana labantwana labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi sibathethelele abanecala kithi lathi siyoniwa lapho esihamba khona kungaba semsebenzini kungaba sezimoteni emabhasini ezitimeleni ingabe kungaphi bakhona abasonelayo abanye bayasihlambaza abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelani lembono yabo lapho ujesu uthi kubi kulicala kuyisono ukusukelana lo muntu umhlukumeze wenze into embi kuye angazibelake linanzelele izikhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu yena bangamthinta kancinyane uhlaba umkhosi omangalisayo uzumangala ukuthi yiswelisa isikhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu ngangabona okunye esingathi ividiyo kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisikhwaga ehambe eshaya abantu bonke iy'ndawana zonke waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile basebesiyathi labo baphindisela zange bamthethelele ngikhuluma into ekhona ephilayo bamgijimela bambamba bamhudula indlela abasebemnceba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuza kucabanga ukuthi uphuma kuye ngoba yena wayekhulisa ukuhlukumeza abanye mhla kumfikela laye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo uNkulunkulu asisiza sinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe nezikhululekileyo ngoJesu siyabonga amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kama lami ngijabulani mthimkhulu hadele ngisakhamuzi senkayisayo sike guwo
ye kunjani khona ngapha
hayi ngapha kuright hayi siyazama ukusebenza
usebenzani khona
hayi kathesi silo hlelo olokuzama ukulungiselela ukhetho luka 2023 njengenkokheli ye-citizen coalition for change namhlanje ngikhuluma silabadala abazelela kumawadi wonke awenkayisayo sizama ukuxoxisana ngokuthi ngolwesithathu kozayo Wednesday i-5 April sabe senza esikubiza ngokuthi yi-candidate selection lapho esiyabe sikhetha khona ozasimela ukuba ngama-councillors kumawadi wonke awenkayisayo bese sikhetha ozasimela ukuba ngu-member of parliament wenkayisayo esikukhangeleleyo njengabatsha yikuthi khona sowuyisikhathi sabatsha esokuthi labo bakhokhelwe so isikhathi sabatsha ukuthi labo bangene kuhulumende ukwenzela ukuthi balungise ikusasa yabo ingakhumbula nayini kusungulwa ibandla eliyilo elalilamandla amaningi kakhulu ku-opposition sasikhala ngokuthi i-ZANU-P F upresident wayo sehlale 19 years engupresident akaze aphume ama-councillors abo since 1980 sebele 19 years ngo-99 la ma-members of parliament abo sebele 19 years lathi kathesi ku-opposition bese silabo abantu asebehlale iminyaka esika 24 years bese befuna ukuyalela ezikhundleni so ngiyakhuthaza abatsha amawadi wonke awenkayisayo ukuthi ngolwesithathu babe nominated ukuba ngama-councillors abanye besiba nominated kuba ngama-members of parliament
ye ubona zani kuzasebenza yini khonokho kumbe lapha kuyafana nokuthi ijuba emasimini
kuzasebenza siyakhuthaza abantu abatsha kula mawadi centers esizawa khuluma kusasa ukuthi abe wadi 30 bahlangana ngaphi wadi 22 bahlangana ngaphi kumawadi abo sengikhuthaza abathi ukuthi bahambe ngobuningi babo bayenominata yena lo abambonayo besifisa ukuthi kube nguye obamelayo ukuba ngukhansila baphinde njalo banominate yena lo abambonayo abafisa ukuthi abamele esiba ngu-member of parliament
akusuze kube nokuxokozela nxa likwenza khonokho
ukuxokozela njengoba sikhuluma ukuthi ngumbangazwe aso nto engingatho ukuthi aso zibe khona kodwa singathanda ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi inkayi yinye abantu benkayi banye so okusho ukuthi khona angikhangelelanga ukuthi kube lodlakela ngoba okumbangazwe kuyabuya kudlule kuhambe kodwa inkayi izahlala ikhona
hayi sibonge kakhulu-ke nsizwa kwethu ungathina lokusasa ba
ngiyabonga
wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCAF Lilaga Premier Soccer League eZimbabwe uJoseph Njanji usipha lolu daba
nansi impumelelo yemidlalo yeCAF Lilaga Premier Soccer League edlalwe namhla emini iqembu le-Islanders linqobele FC Platinum nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields abahlohlele iqembu leBosso ngu-Stanley Ngala kanye loPeter Mudua kuthi ohlohlele FC Platinum nguWalter Musona ngase-National Sports Stadium iqembu leCapes United lichayele ze-PC Caribe nge-1 kanya njalo abafana bemakhephekhephe bahlohlele ngu-Adrian Sila emdlalweni obuseluveve iqembu leWange libhaxabule le-Green Fuel nge-3 kanya kuthi emdlalweni obusegibho iqembu le-Triangle libe nguJiki loBhanqa 0-0 leqembu lenkiyezi Platinum Stars.
Kusenjalo wadlalela amaqembu abalisayo leZimbabwe Saints kanye leMazulu unkosana Gumbo uthi ungadlali umdlalo wenguqu emigwaqweni sokuphazamise kakhulu abadlali bakulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Ukhumbo usengumqeqeshi wabasakhulayo njalo usebenzela iqembu le-Chicken Inn. Uthi sekulomehluko omkhulu phakathi kwabo abadlali bakudala labadlali abakulezi nsuku.
Abafana bazinsiza, special lokho okuncane lokho. Ke ngishona vele kuzivokele i-TV. Akusena ama-street football nesakhula siwadlala. Sasithi imbeach. Sibetha ngama-5 cents, 2 cents, ngishona eboreni vele. Athe sivela ukubona kutshona kudlala ama-PlayStation, sendlini, ama-video games. So kuthini lebhora lakwase esikokweni kwakunjani? Akukwazi esikokweni vele kwakufiwa usithi a namhla sifunga wina imali. Akukwazi kumele ufayithe. Mangifana athe sifumete umjeli fight egrawundi. Sala kwakungafundisi.
Ugumbo ngumfowabo kamqeqeshi olodumo uRaman Gumbo njalo uthi umdlalo wenguqu usegazini ngoba uyise wayevelele iqembu lomdlalo wenguqu.
Njube netete yi-team yankhaya. Nikazi kwakungubaba nowe-sponsor team yankhaya. So sonke sihlalile kuhlonile kunomeni kwabani. Umthangochali nomunye omkhulu othangithi wonke badlala njube netete. Yabhuluka then lahla sesimuvile sesihlala ngathi sesimuvile sesihlale enodeni songasela njube netete.
Amanye amaqembu asekaqeqetshwa nguGumbo ngabalisa ele Windermere, ele Bulawayo Rainbow, ele Rising Stars kanye lele Nust. Uthi umfowabo uRaman umphathisa kakhulu emsebenzini wakhe. Ugumbo seleminyaka eyisikhombisa eqeqetsha amaqembu abasakhulayo weqembu le-Chicken Inn njalo usebenza ndawonye loCharles Liwayo kanye lomdlali osanda kuthatha umhlalaphansi uGuy De Courtard. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe-ke ezomculo.
Uma sihamba,
uma sihamba,
sihamba,
usitho,
usitho,
mama,
usitho,
sisalibonani bantu bakithi. Obingelelayo nguJoel uMdolomba Mbambo, ngizalwa eMbembezi koNkosikazi. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo, ngicula neqembu le Izimvu Ezimhlophe Gospel Group, lona elicula lilapha eSouth Africa.
Uma sikhamba usitho,
uma sikhamba usitho,
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 Izimvu Ezimhlophe zisungulwe ngo-2019, kuliqembu elisungulwe yimi, uJoel Mbambo kunye noMadinda Moyo. Silisungula ngo-2019, lakhipha i-albhamu yayo yokuqala, sazokhipha i-albhamu yethu yesibili ethi eGolgotha ngo-2020, kwazothi ngo-2022 sakhipha ama-albhamu amabili ethi Ukholo Lwami nethi Woza Moya. Wonke la ma-albhamu ayatholakala kuma-digital stores wonke. Abafisa ukuwathola bayakwazi ukungena kuma research, bakwazi ukusearcha Izimvu Ezimhlophe, baphinde bathi Joel nezimvu ezimhlophe, bazokwazi ukuthola yonke imusic yethu kulezo ngoma.
Sikhiphe bunyamene
Uma sihamba sikone
lapho
sibona lathe
wosi
uzitoze
osi
yetu.
Uma sihamba njalo,
uma sihamba
sikone njalo
uzitoze.
Siyabonga kakhulu ke jaha lekhaya olivalelisayo ngenjabulo uMthembu Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.